Soko isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 10 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uma singayithathi kancane imithetho le esiyiphiwa abezempilakahle siyilandele imigomo nemibandela ukuze nathi sithole sabaphephileyo kulolu bhubhano olubi kangaka.
Uhlobo lwe-coronavirus oluhlasele kakubi kwele India lubikwa lusesatshelwa ukuba lungahlasela iZimbabwe ngoba selukhona kwamakhelwane kwele South Africa.
We sincerely thank my dear brothers, His Excellency President Masisi and His Excellency President Edi Kalungu, who in 2018 extended an invitation to Zimbabwe to be part of this grand project.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eliZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKhazungula elixhumanisa eleBotswana kanye leZambia. Uhulumende namhla usungule ngokusemthethweni izifundo eziqhutshwa kumabonakude ezama-TV lessons. Zonke lezi ndaba lezinye ngizazizwa kulo msakazo. Selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu, 526,066. Inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe. Kuhlelo oluqale elizweni ngohlolanja lonyaka. Ebantwini abahlatshwe izolo, abazinkulungwane ezidlula ezilitshumi lanhlanu, 16,792 babo. Bebehlatshwa ijekiseni yakuqala ukuthi abazinkulungwane eziphose zifike ezilitshumi, 9,613, ngabahlatshwe ijekiseni yesibili. Ngakho obulewe yileli gciwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abahlanu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amatshumi amane, 38,419, asebefunyenwe bele COVID-19, lokhu leli gciwane lahlasela elizweni. Kunjalo nje, uhlobo lwe-coronavirus osoluqede abantu kwele India, oludla ubhedu kwele Bhilithani, soluhlasele kwele South Africa. Sokulokwesabela okukhulu ukuba imihlobo yomibili yaleli gciwane ilakho ukuhlasela eliZimbabwe, idale umonakalo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathindaba ogada lwezempilakahle kwele South Africa uMnumzana Zweli Mkhize umemezele ukuthi sekulabantu abane abatholakale belohlobo legciwane lwecoronavirus eBahe kwele India. Sebelitshumi lanye asebebanjwe luhlobo lwecoronavirus ethwalisa abantu amagabha avuzayo kwele Bhilithane.
We have to just focus very strongly on the issue of quarantine isolation of the individuals who are infected.
Kulengozi ukuthi abangabe behlangene lalaba bantu labo sebelalo leli gciwane.
Spread. There is a risk of a spread for anyone passing with a contact with people, the risk of spread is always there.
Lokhu sekulethe kwesaba kakhulu elizweni jikelele, njengoba kuhlobo lwegciwane eliBahe eIndia, ababili betholakale belalo esabelweni seGauteng, abanye ababili esabelweni saKwaZulu Natal. Ingcitshi kwezemikhuhlane ethelelwanayo usucamfundo Anne Van Kortbeck uthi abalolwazi lokuthi leli gciwane beselimemetheke kangakanani phambi kokuba litholakale kwabane laba. Kwele Ngilandi sekufe abantu abafika kuzinkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu, around 130,000. Emalengeni amathathu edluleyo, igciwane laseIndia lihlasela abantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane ngosuku, over 400,000 per day. Kanti ke ababhubhe izolo kuphela bafike izinkulungwane ezine, 4,000. Ukuthi la amagciwane amemetheka ngesiqubu lokubulala abantu abaningi kangaka asekwele South Africa, sekutshe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zethukile. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Matilda Ncube uthi bazaphila ngomusa wenkosi.
Hey, mina njengesizalwane seZimbabwe ngisubuhlungu kakhulu. Angingeke ngabudalula ukubana bunganani ngoba sizophela mpela sonke, kodwa ngenxa yesimo esiselizweni lethu siyafa sikhala sikhona lapha kulona lolubhubha.
Isikhulume sebandla lemthokazi Liberation Front umnumzana Crispin Yone uthi iningi labeZimbabwe lizahlaselwa ilegciwane.
Abantu abaningi bazaba affected ikakhulu izizalwane ezivela elizweni lapha emvela khona. Bahlala bebaningi ezindlini lapha abahlala khona lendawo lapha abasebenzela khona njalo kaziphephile ngoba abanikazi bemisebenzi bafuna ama-profits. Yikho lokhu abakubhekileyo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi sebejelwe ngamathe.
So maye lokhu esanda ama-variation lokho kubangela ukuthi ke sesingasami ngethemba elikhulu kakhulu ukuthi ama-vaccination lawa azoba lusizo olukhulu. Kodwa kusho lokho ukuthi abantu abangavaccinate ke siyakhuthaza ukuthi for i-herd immunity abantu abaqhubeke besehlelweni lokuvaccinate.
Induna yakwamthwakazi kwele South Africa uThulani Jobane ukhuthaza bonke abakwamthwakazi ukuthi benze konke abakwenelisayo ukuzivikela ngoba ububi obangelwe ileli gciwane India buyasabeka.
So isixwayiso sami njengenduna ngithi bantu bakithi masingayithathi kancane imithetho le esiyiphiwa abezempilakahle siyilandele imigomo nemibandela ukuze nathi sithole sabaphephileyo kulolu bhubhane olubi kangaka.
Sebe sedlula isigidi over 1.5 million lengxenye asebehlaselwe yicoronavirus kwela South Africa. Asebefile sebe sedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu over 50,000. Mele studio 7 Johannesburg kwela South Africa inguThuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKazungula elixhumanisa eleBotswana kanye leZambia lona elivulwe ngokusemthethweni namhla. Uhulumende weZimbabwe uke wabika ukuba laye uyingxenye yohlelo lokwakhiwa kwebholoho leli okuyimpiko elandelwe ngeleBotswana. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Umongameli Mnangagwa uthi eZimbabwe lanxuswa sibili ukungena kuhlelo lokwakha ibholoho leKazungula lolu hlelo lusungulwa njalo liyenza konke ukuthi libe ingxenye yalo. Mnangagwa utsho lawa mazwi lamuhla emkhosini wokuvulwa okusemthethweni kwebholoho leli esengcelweni yeBotswana leZambia.
I wish sincerely to thank my dear brothers and colleagues, His Excellency President Masisi of Botswana.
Ngomnyaka ka-2018 sanxuswa ukuba sibe yingxenye yalolu hlelo. Kungakadluli isikhathi esiyangaphi eleZimbabwe lalo liyabe selingenile uhlelo lolu oluphathisa ukubambana kwethu njengamazwe akuluhlu lwethu.
In the fullness of time, Zimbabwe will be part of this hallmark project which accelerates our regional integration efforts.
Uhulumende weZimbabwe kade eqinise ngokuthi uvele seyingxenye yalolu hlelo, kodwa lokhu bekulandulwe kumbiko okhitshoke neBotswana ngempelaviki, bona uqinise ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe ngamazwe amabili kuphela. Umongameli Mkhwetsi Masiso kweleBotswana uthi sebevumelene ukuthi eZimbabwe lalo lenelise ukufaka isandla uze libe yingxenye yalolu hlelo.
I am happy to note that the Republic of Zimbabwe and ourselves with Zambia have agreed in principle to be a partner in this project.
Ngiyathokoza ukuthi eZimbabwe selivumile ukuthi libe yingxenye yohlelo lokwakhiwa kwaleli bholoho. Iziphathamandla zethu zisebenza nzima ukuthi kuphethwe uhlelo lokungena kweZimbabwe mhlawumbe leNamibia kulolu hlelo.
And hopefully we will enroll Namibia in on this bridge front and one stop border.
Kulokwesabela ukuthi ukwakhiwa kwebholoho leKazungula kulakho ukususa ibhizimusi ekade libonwa yiZimbabwe ngemota zamaloli ekade zingena zisebenzisa umncele weBeit Bridge. Isikhulumi sebandla eliphikisayo leMDCT umnumzana Witness Dube uthi inkulumo kaMnangagwa kuqala ukuthi iZimbabwe ivele silingxenye yohlelo bekuyizifiso zikaThemba lo Amkela.
Ya kubaba uPresident Mnangagwa umlomo bathe esintwini kawugcwale lwamfula bakithi yizifiso. Kodwa kithi kusuka kube yileziyana ezithiwa ngezikaThemba lo Amkela entweni ezinkulu ezinjengalezi, ngoba uhulumende wethu akakafiki ezingeni lokuthi athathe amanyathelo aphezulu njengawona lawa esiwabona ethethwe lilizwe leBotswana lelizwe leZambia bebambisana besenza umsebenzi omkhulu kangaka.
Uthi iZimbabwe somele ihlale phansi izihlole ibone ukuthi iyenza njani ekuthuthuseni okuningi kukaZulu.
Ngakho umongameli wethu kumele abe uhambile yebo njengesiphathamandla emele ilizwe lethu kulolu kulumsebenzi omkhulu kangaka kodwa kumele ebefunde okukhulu ekutheni nxa isizwe sisebenzisa kuhle inzuzo yaso sisenza lokho okuzathuthukisa abantu baso impumela ibe ibandle impumela iba lengqubekela phambili enjengayena lesiyibone ngokwakhiwa kwebridge le kazungula leli
eLizimbabwe ladonsa inyawo ngesikhathi linxuswa ukuthi libe ingxenye lokwakha leli bholoho umnyaka ka-2008 lesi kwakuyisikhathi ababe ngumongameli bamazwe omabili umzana Ian Khama wakwele Botswana kanye lomzana Robert Mugabe babengazwani lokhu kwadala ukuthi ibholoho leli okwamele libe yibude bamamitha ngamakhulu ayisithupha i-600 meters ligcine lidonse liphose lifike iikhilomitha i-923 meters ngoba kuvikwa ukuthi lingadluli phezu kwecele leZimbabwe ngaphandle kokwakhiwa kwaleli bholoho sekube nomngcele owodwa phakathi kweBotswana leZambia o-one-stop border ongokuqala emhlubulweni wangezansi kwe-Africa umongameli Philippe Tshisekedi Tshilombo we-GRC kanye noPhilippe Nyusi wakwele Mozambique ngabanye beziphathamandla abade bekhona emcimbini lo ukuvula ibholo home ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Uhulumende namhla usungule ngokusemthethweni uhlelo lwakhe lakuqhuba izifundo kumabonakude ama-TV lessons kulandela lezo ebezivele zisemsakazweni wama-radios awe-ZBC inyathelo athi lizathuthukisa izemfundo iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo bezithe gwaqa iphokethi leHarare emsakazweni we-ZBC lapho ezichasise ukuqakatheka kwalolu hlelo umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshelela umbuthano wokuthi okuthokozisayo yikuthi kulezifundo ze-sign language kulolu hlelo ukuhlaziya lolu daba sixoxe nengcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi ayisipho bonke abantwana abafinyelela omabonakude lemsakazo.
Ayi, okunye kasiyekele nokudlala. Singakafiki kuze izifundo zabantwana, vele bangaka abantu abasabukela khona okuthiwa yiZTV. Sengitsho zalo iziphathamandla zakohulumende siyazi sihlala lazo ziphakathi kwabantu. Kubonakala ngamadishi phezulu. Okuyikuthi vele labo xa bangabukela engxenye okunye okuthize kuyabe kuvele uqondane labo. Kodwa lokho kodwa kulezifundo ezakwenziwa kuthelevishini. Umabona kude ngibona ngathi ukudlala ngangikwazi ke ukuthi bangaki abantwana abazaba le mhlanhla yokuthi bahlangane lawo iningi labantu kuyazi ukuthi bahlala emakhaya ke kwezinye indawo sengitshiwo wona umsakazo weradio kawubani pho ithelevishini ke mina ngibona ngathi uhulumende umbe yena lo ucabange khona lokho uzama ukuthi athi iZimbabwe ilizwe elithuthuke kakhulu eliphambili thina abanikazi abahlali bakhona siyakwazi ukuthi lokho yiwuchitha isikhathi enxa phakathi kwabantwana abalikhulu bangaba babili baye bathathu abazathola lezo zifundo yiwuchitha isikhathi le mali lamathuba kungangcono abantwana bafundiswe ngababalisi ezindlini umbe laba asabahlala phansi babe bebaqeqesha lokho kukamabonakude hayi ingane wane nje isizo zika-amukela kakulalutho kuzabaphathisa njani nxa phakathi kwabantwana bangamathumi amathathu amane amahlanu eklasini kube umntwana oyedwa ozabukela leyo thelevishini leseni yakhona kuyabe kusizani khona lokhu laba ababalisi bona laba abathiwoyo kumele phela kube yibo laba ababukela uze babone ukuthi abantwana bafunda okuya ngani eqiniso engakusebenzi nanka amagetsi siqedeye insuku ezimbili kungela kuwacwayisi kungela lutho pho-ke nxa sekufundwa amagetsi lawo njengoba la engathenjwa ayadula aziyelala abantu vele sebeziphekela ngempuna hhayi akusebenzi sadekile akusebenzi
okuyikho okuhulumende angabe uyakuqinisa kuyini ukuthi abantwana bethole imfundo
manje kumele uqalise ukuthi ahlale phansi labazali kuphume isisombululo esizazama ukuthi sishuthise wonke umuntu kade sabazali abanye balakuthi bancedise abantwababo labanye abantu abangaba babe ngamatisha baretire kumbe bahlala phansi kumbe la amatisha nxa lezikhathi sebe chayisile ngakuhlale phansi kuvunyelwane ngoba imfundo iyathengwa ubhadale isifundo uthenga imfundo xa kuyinto ethengwayo abantu ngabenelisi ukuyithenga imfundo leyo ingabe kungaphi leyo esuthisa abantu babo ngoba nguhulumende akutsho ukuthi khona impendulo zenkinga zonke zikuye impendulo zisebantwini abanikazi bendaba abanikazi belizwe
lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi yecubungula ezemfundo sixoxela eseGwanda Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine lokutholakala kohlobo lwe-coronavirus elilolaka ele-India kwele-South Africa. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Ukuvalwa kwempompi ehambisa amafutha ezimota kwele Melika kungene kusuku lwesithathu namuhla ngemva kokuhlaselwa liqembu labazibiza ngokuthi Dark Side. Abe Dark Side bathi bona batshontshela abanothileyo ukuphathisa abaswelayo. Babikwa njalo besebenzise ulwazi lokuhlasela imitshina yamakhompyutha ye-cyber security ukudala lo monakalo besithi bafuna ukuhlawulwa andubana bakhiphe abakufakileyo ukuphazamisa umsebenzi wokuhamba kuhle kwamafutha ezimota. Amapholisa asedolobheni le-Colorado Springs esigabeni se-Colorado abika ubana kulondoda ovuke ubhova wadubula lokubulala abantu abayisithupha edilini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabemuli walelo dolobho. Wacina esezidubula laye wafa. Abebutho lakwele Melika asebephuma kwele Afghanistan ngemva kokuncedisa ibutho lalelo lizwe okweminyaka engamashumi amabili. Babekwa sebethengisa okunye okade bekusebenzisa ebantwini makhaza labamankampani azimeleyo ikakhulu imitshina emikhulu. Ele Tunisia libekwa seliqale uhlelo lokuqinisa imigoqo yokuvimba ukusabalala kwe-coronavirus. Izolo ekusungulweni kwekhefu lamakholwa esimuslim ele-AED ngesikhathi izibhedlela zaleli lizwe zibikwa sezidonsa nzima ukumelana lokuqansa kwenani labantu asebebanjwa bele COVID-19 kunje sebezinkulungwane eziphezu kwamakhulu amathathu 329,000 asebebanjwe bele gciwane leli labulala abazinkulungwane ezidlula ezilishumi lanye 11,400.
Ngesikhathi amazwe omhlaba ekhuthaza ukulwisana lesifo soqhuqho olwemalaria, uhulumende weZimbabwe uthi ulazo inhlelo aziqhubayo zokuvikela abantu ezikhanya ziphathisa kakhulu. Intatheli zindaba yiThomas Peter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
UZulu weHarare ukhala ngokwanda kweminyane kundawana ehlukileyo ahleli yizo kulandela ukuna kwezulu nyakenye. Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust uthi iminyane le ikhanya isanda ngenxa yamachibi abangelwa ngama-potholes, ukudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza ezamasuwethi lemigodi yabemba ichebecheve.
Bayagebha imigodi bayichiye injalo ingachitshelwanga, eminye iyatshona okumangalisayo ibisigcwala amanzi kube yi-breeding ground eyemiyane.
UMazula uthi noma lokhu kunjalo iminyane leyi ibangela ezinye njalo indubo kuzakhamizi.
Iqiniso yikuthi iminyane lena nxa iluma abantu, abantu baba namaqhubu babe sebesenwaya okungabangela eminye imikhuhlane ehlukeneyo esingeke sayichaza.
uDokotela Kudzai Masunda okhokhela uhlangothi lwezempilakahle oluphathelane lezifo ezisabalalayo kumasipala wedolobha leHarare uthi iminyane etholakala kuleli dolobha ayivamanga ukubangela isifo soqhuqho noma nje singaba khona sitholakala kuleli dolobha lapha lalaphaya.
Silama cases emalaria esiwatholayo minyaka yonke ikakhulu phakathi kwenyanga kambimbito kusiya kunkwenkwezi.
Kodwa uthi ama cases amanengi akhona ngabantu abavevele kwezinye izabelo. Uqhubeka ethi leli dolobha lilenhlelo ezithile ezigoqela ukufafaza bebulala limiyane endaweni ezigoqela nasemapasini. Uhulumende wasungula uhlangothi lwe-National Malaria Control Program ngaphansi kogatsha lwezempilakahle ngenhloso yokulwisana nalesi sifo. UDokotela Joseph Mberi ongumqondisi walolu hlelo uthi balendlela ezithiyeneyo abazilandelayo ekulwisaneni lalesi sifo.
Last quarter of every year we spray 31 districts and that was done very successfully. We thank our people.
Kusigaba sakuchina kumnyaka ngamunye siba lomsebenzi wokufafaza kuma district wonke angu 31 njalo sibonga uZulu ngokwamukela lomsebenzi.
Uhulumende uthi uyaphathisa ngama mosquito net ezigabeni ezingamachumi phose amathathu elizweni jikelele. Abantu bekwathola kungelambatalo besebenzelana njalo labezempilakahle abasezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe abagoqela ama village health workers abafundela umsebenzi abalakho ukuphathisa bonke abahlaselwa yilesi sifo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba inhlelo zalo zokuvimba ukumemetheka koqhuqho lwemalaria ziqhubeka kakuhle okwamanje noma bezike zaphazamiswa i-COVID-19 lengozi ezifana leyesiphepho esikhulu se-cyclone Idai. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantu bephange ukudinga usizo lokwelatshwa ngoba bengaphuza kungaphazamisa izinso zabo kanye lokunye emzimbeni umuntu agcineke sokumele afakwe i-drip kulo kusebenzisa nje amaphilisi. Abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amathathu 300 million babikwa behlaselwa yimalaria emhlabeni wonke jikelele. Abaphezu kwesigidi esisodwa 1.3 million babo bengabantwana abavame ukuhlaselwa emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Abalamabhizimusi ezimota ezithwala abantu bacela uhulumende abavumele ukusebenza bezimele athi ukuba yingxenye yenkampani yeZimbabwe United Passenger Company iZocom. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Amapolisa kobulawayo athi asebambe imijova efika amakhulu amane 400 engasebenzi osemthethweni ayivalela enkampani enkulu edolobheni leli. Isikhulumeli samapolisa kobulawayo u-Inspector Patrick Ncube utshele intatheli zindaba kobulawayo ukuthi izimota ezingabhaliswanga phansi kwekampani yeZupco azisoze zivunyelwe ukuthwala abantu. Uthi lokhu wethulwa okusemthethweni nguhulumende, ngakho-ke kumele bonke abalezimota ezithwala abantu balandele umthetho. Kodwa abalamabhizimusi la bathi abafuni ukusebenza bephansi kwenkampani yeZupco. Omunye wabo ngumnumzana Mbonisi Msimanga.
Angizakwazi ukuthi ngenze njani, vele ngiphelele khonapha. Angikwazi ukuthi ngiyengaphi. Uthi ngekwelinye ikhantri engasozizalwa ngisakhona umsebenzi kawukho, anamaphepha akhona. Ngithembele kona bekhaya, kodwa uhulumende wami umbophile, umbophi izandla, ngibotshe izandla ngilapho, ngiyaphila kodwa ngiphile. Avele uchovambayo uke wakuzama ukuthi akhulumisane lawe, laba ngani ukuthi i-association bahlulekile. Bahlulekile vele, hhayi bayalo jila moyo. Ngicabanga ukuthi amabhasi lawa uma ngithi ngiyakhangela, hhayi kusho ukuthi kukhona vele omunye umuntu odla ngawo kakhulu ngoba kunje uyahamba usimota uthola uyahamba kuzuko uchove ukuphiko cash engathengi lutho then another cash afa esikhome so yiko abantu bese bengafuna ukufa ngaba abantu baphika cash abantu ngaba afaka izimota kuhulumeni sisebenzi ngoba atheso nama spends ukho cash bawuthatha sifuni beba uthathi ikho cash $10 i1500 hayi uhulumeni vele ngafuna ukuzwa vele ngafuna ukuzwa izolo vele ku headline vele ku newspaper sibone ukubhale kombi is gone for good ngafuna ukuzwa vele into othwa yikombi vele unless ungena wena usithi uzuko kodwa into ebuhlungu ukuthi wena uphiwa ikho cash kawuphiwa cash imota yesuthi abantu abafuna ukungena bayafuna ukungena but wena ma uphiwa ikho cash ukhoza udrive ikho cash mina irent ibhadala nge-US dollar udrive unazi wemoto uthenga amaspace ngani uthenga nge-US dollar kodwa uphiwa ikho cash yinto esuka isihluphe ukuthi isiswe lokuthi senzenjani ngoba thina kuleli lizwe ngazi utoyitoye nje peaceful bakubopha
umnumzana bulisani nxuma lo ole mjova ethola abantu ukuthi bathole nzima kulezi nsuku kobulawayo
kunzima sisakwazi senzeni fanele ukuthi nxuma athenga izimoto zabantu emhlopha eyi-10 kathi esingumnyaka fanele ukuthi wasela wakunanti bathe imhlopha ipakile eminye ifile bayibulala ama-windscreen benzana amapolisa usihambile edolobheni bawuthathele imoto kuthiwa imoto yamelanga ingene etawuni
umnumzana Believe Gawule okubandla kwezanu p f uthi abele mijova kumele balandele okufiswa nguhulumende
phela shiyo nto yakuqala even lakuqala i-transport kwakuyi-ROC kwakunguzupu kokudala even esikhathi se-Rhodesia lesa kodwa ngibona ngathi abanye kade kumele bavunyelwe labo ezinye imota lezi ezinye zivunyelwe zisebenze kathese ngoba izimuli zabo ziphila ngakhonoko ukuthi labo zivunyelwe zincedisane layo uzupco abanye bezimele bebodwa bengakho ngaphansi kukazupco kade ngibona ngani kade kulicebo elingcono kodwa ngibona ngani uhulumente uza kukhangela lokhu ngoba sobe lokhu kukhala sibe sikuzwayo abantu bekhala sibi
uhulumente uthi izimota ezithwala abantu kumele zisebenze ziphansi kwenkampani yezupco ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19 ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingogift Dube
Iqembu labesilisa elimela ileZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngelePakistan emdlalweni wesibili ohlobo lwe-Test Series efike emaphethelweni namhla ekuseni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lePakistan linqobe leZimbabwe nge-innings lamaranzi alikhulu lamashumi amane lesikhombisa 147 njalo ngokwesibili imidlalo ilandelana ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngalindlela. Ukapteni weqembu leZimbabwe uBrendan Taylor uthi ngokunqotshwa ngemva kwensuku ezintathu wona umdlalo kumele uphele ngemva kwensuku ezinhlanu kukhomba ukuba izinto kazihambi ngendlela.
Bekungaba kuhle ngabe kube lenqubela phambili ekudlaleni kwethu kodwa ukunqotshwa ngemva kwensuku ezintathu kumdlalo yombili kukhomba kwehluleka kwethu njengeqembu. Kunengi okumele sikulungisise ikakhulu ekutshayeni ibhola ngoba kungathi sisuke sibe lokungahlaliseki enqontweni. Kuqakathekile ukuba siyalethi lokhu sifunda ukuze sidlale ngcono ngokuhamba kwesikhathi.
Kumdlalo wesibili ophele namhla iqembu lePakistan liqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaranzi angamakhulu amahlanu lesithumi njalo lize laziphumela lodwa ngoba selibona ukuba leZimbabwe angeke lifikise lelo nani. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi indlela yokukhethwa ngayo abadlali beqembu lesizwe yiyo layo ebangela ukuba leli qembu lingaqhubi kuhle.
Lo mdlali onjengoVictor Nyauchi owenza kuhle e-Afghanistan ejika kuhle ikakhulu ku-first test sesidlala ePakistan akaphiwanga ithuba kuyatshiya imbuzo yokuthi ngenxa sisehluleka ukuthatha ama-wickets ke thina silo mdlali owayenza kuhle e-Afghanistan kuyabe kusitshoni kwabakhethayo njalo ke laye u-bowling coach kuthi ke futhi masikhangela labadlali abayenze kuhle ku-Logan Cup domestic cricket phakathi kwe-top 10 ke okungenileyo kuphela ngu-Kenta Nshisuro kuthi ke abanye abanjengabo-John Nyumbo Ainsley Ndlovu Tanaka Chavanga yena okedlala South Africa njalo uyenze kuhle ku-Logan Cup kababizwanga ke
iqembu leZimbabwe linabadlali balo abangenelisanga ukuphatheka kwemidlalo le edlalwe leqembu lePakistan. Hayi iqembu leZimbabwe linabadlali abambalwa abangenelisanga ukuphatheka kwemidlalo le edlalwe leqembu lePakistan ngoba belimele. Laba ngabagoqela ukapteni weqembu Sean Williams, uSikhanda Raza kanye loCraig Evan. Emidlalweni yalo elandelayo iqembu leZimbabwe lishelwe ukuba lidlale leBangladesh ngenyanga kaNhlangula kusiya kuNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanjini.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhlobo lwe-coronavirus oluhlasele kakubi kwele-India. Lubikwa lusesatshelwa ukuba lungahlasela iZimbabwe ngoba selukhona kumakhelwane kwele-South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho lekhazungula elixhumanisa eleBotswana kanye leleZambia. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.